Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lipuka njani silukandaba kolamukela imsakazweni we studio 7 ngolesine mhla ziku 8 impandula 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ye ibhethu likaZulu ithi uphenyo elwenzileyo esilobela emangweni we Midlands luveze ukuthi abasekeli bamabandla aphikisayo ikakhulu abe CCC banxitshwa ukudla okwabelwa abaswelayo kulesi sigaba.
Kungani sebefuna ukuphinda igugu rawundi yesibili ngoba ngolwesihlanu esigabeni sakosimana ube lomhlangano lapho abebandla lezano abathembise abantu ukuthi bengabe belandela ibandla eliphikisayo bazabatshontsha ebusuku.
Inhlanganiso yamatitshala ithi sokusele amalanga ayisikhombisa ukuthi kufike ilanga elibheke ngeso lokhozi ngoba yilo uhulumende athi uzaqala ukubhadala izisebenzi zakhe ngedola leMelika.
Uhulumende seyenze izithembiso zabaziningi esibone ngani nxa engumbaba osethembisa izithembiso ezingaphumeleliyo akusamvumeli ukuthi aqambe amanga.
Izakhamizi zamalokithi koBulawayo zithi ukusilela kwamanzi kuleli dolobho kuzithwalisa amagabha avuzayo ngoba isambuzi esisodwa okufanele sisetshenziswe imideni emine sesisetshenziswa ngabantu abaningi kakhulu okwenza ukuvalwa kwamanzi kuzitshiye zisengozini ephindwe kanene.
Bakhala ngokuthi ngabe indawo yabo iya-exemptwa ku-water shedding ngokuthi ingasahanjelwa ngamanzi ukuze benelise ukusebenza.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Inhlanganiso ye-ibhethu likaZulu ithi uphenyo elwenzileyo esilobela emangweni we-Midlands luveze ukuthi abasekeli bamabandla aphikisayo ikakhulu abe-CCC banxitshwa ukudla okwabelwa abaswelayo. Linhlanganiso ithi iziphathamandla zezanu-PF zethusela njalo amabandla aphikisayo laba zisithi kumele bachiye ukusekela amabandla aphikisayo nxa bengafuni ukuthunjwa bacatshiswe. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lomkhokheli webhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ngempela sonto ngihambele esilobela ngisiyakhangela umumo ukuthi unjani ngezombusazwe lendlela abantu abaphethwe ngayo nge-distribution yomumbu. Engikutholileyo ukuthi sesibuyele esikhathini kungani sebefuna ukuphinda igugu rawundi yesibili ngoba ngolwesihlanu esigabeni sakosimana kube lomhlangano lapho abebandla lezano abathembise abantu ukuthi bengabe belandela ibandla eliphikisayo bazabatshontsha ebusuku. Okuyisehlakalo esenzakalayo esilobela abantu batshontshwa lanamhlanje kabazakali. So mina ngiyabe sengibona inkulumo enjalo isivisela kugugu rawundi ukuthi o-Emerson bacila abantu besithi balungisa uhlole lugugu rawundi kodwa uma bethumela abantu babo ukuthi batshela ukuthi bazabatshontsha kuyasibonisa ukuthi hhayi babona ngani into abayenzayo inhle sebeyiphinda futhi.
Ukudla okhuluma ngakho lokhu kuvela ngaphi?
Ukudla engikhuluma ngakho mbona ngazathi kumbeni kuvela ko-DA kodwa okwenzakeleyo ukuthi bekuholiswa ngamabandla abebandla eliphikisayo bancitshiwe.
Kulamanyathelo abawathetheyo yini bona laba abancitshiweyo?
Abantu akulamanyathelo abathathayo ngoba kugcwele ukwesaba. Abantu bayethuselwa ngolwesihlanu njengoba kube kubuye amadoda amathathu evela eKhwekhwe. Omunye wangkhona ngolo owayeyi-losing candidate yebandla lezanu-PF owadliwa kubhayi-election kukho ke central omunye kuthiwa ngudaka we onguchalimani kwabatsha ku DCC yabo. So abantu bayesaba bethukile abantu ukuthi bazaphinda betshontsho kwesibili ngoba kuthiwa uma bengathi anti kule uhlelo lona lolo lwaqaliswa ngukhembu olokuthi i-traditional leadership kayenze abantu bejoyine izana. So yikho khonokho abantu bayexiselwa batshela ukuthi abajoyine ibandla ngoba kukhulu okuzenzakala.
Ubona bathini pho abantu bethukile bayangena kuzanu PF benzani njengoba usithi bayethuselwa?
Abantu bethukile kakhulu, abantu bethukile ngoba abahlangana lakho anti uma izani ikhuluma ngokubatshontsha akusiyo into engahlala ingabethusi ngoba into eyenzakalayo. So uma izani ngafika ikhulume ngokuthi bazacatsha abala sizathu sokungethuki ikakhulu ukhangela ukuthi kula bantu lanamhlanje khona le nkabazwe abangazakaliyo ukuthi bayanga. So ayisilo bandle litsha abakukhulumayo sonkulumo entsha yinkulumo abalembali yokuyikhuluma njalo balembali yokukwenza khonokho. So abantu bethukile sivile.
Alo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo umkhokheli wenhlanganiso yebhetshu likaZulu. UNtungameli Nkomo uphinde waxoxa lomnumzana Agrippa Ndaba umlisa ohlala kuward 20 esilobela lapho kubikwa kuncitshwe khona abantu ukudla. UNdaba uyakulandula lokhu esithi udubo olukhona ukuthi ukudla lokhu akwaneli umuntu wonke okufunayo.
Lena akutholayo ukuthi abantu banikezwa bonke nje kwasara ukuthi njengokuthi isikafu sasibuye sisilutshwane. Nasanda ukuthi iwadi yethu sinike 600 bags. So laphana wathi sathi kuwa 209.
Bona babangatholanga lapho eliyakuthola khona bazathola yini kungakhathalekile ukuthi baphuma emzini kabani?
Thina sanda ukuthi abatholileyo then the next time ngasebuya sesinika labana abangatholanga.
Kulabo mhlawumbe abangazihlalela emakhaya besithi ukudla kwabiwa ngokuthi ungwaliphi bandla, kuyini ongathanda ukukutsho kubo?
Mina de ngingakutholi khonokho vanti yabofuthi mina engikwaziyo ukuthi iwadi yonke kumele ibuye laphana ibhenefithe njengokuthi yabe iwadi 20 yonke njengokuthi. Le mbizayo usukwazi ukuthi uhlalele ukuthi uyasutha kumbeni hhayi njengokuthi hhayi kufuna abalamba yena osuthi abe right awusoziwazi. Ata abantu ababelendlala babuya straight official kimi khona lapho bakhalaze nxa kukhona siyabancedisa.
Lo ke ngumnumzana Agrippa Ndaba umlisa kaward 20 esilobela. Sehlulekile ukuxoxisana lenkokheli yezanu PF Midlands kanye lomphathintambo obona ngenhlelo zokuphathisa abaswelayo we-social welfare umnumzana Paul Mavima. Kodwa uhulumende uhleze ukulandula ukuthi uncitsha abamabandla aphikisayo ukudla. Inhlanganiso yamatitshala e-ATUS ithi sokusele amalanga ayisikhombisa nje kuphela ukuthi kufike ilanga uhulumende athi yilo azaqala ukubhadala izisebenzi zakhe ngedola leMelika. Okwamanje izisebenzi zikahulumende zithola iholo elixutshanisiweyo ngedola leZimbabwe leMelika. Inhlanganiso ye-ATUS ithi leli langa lizakhomba mgceke kamhlophe ukuthi uhulumende usehlulekile ukufeza izifiso zamatitshala lezinye izisebenzi zikahulumende. Sixoxe lesikhulumelisa linhlanganiso umnumzana Themba kuye moyo ukuze sizwe okunenge ngalolu daba.
Sarbonani balaleli baka Studio 7, sithina ke njenge-ATUS sithi uhulumende makangathembisi ukukhangela akhuphule iholo le-US dollar laba lezisebenzi kodwa kabuyele abisele iholo elalikhona phambilini kuka-2018 ngo-October lapha wayehola imali encane kuhulumende wayehola 540 US dollars. Lokhu sikukhangelele ukuba uhulumende asuse ubuyanga ezisebenzi nzini. Lokhu sikukhangelele ukuba uhulumende wathembisa ukuba yena nguhulumende olandela olalelayo. lokhu sikukhangelele ngoba uhulumende seyenze izithembiso zabazinenge esibone ngani nxa engumbaba osethembisa izithembiso ezingaphumeleliyo akusamvumeli ukuthi aqamba amanga thina ke njenga beathuzi sigqugquzela ababalisi ukuba balungiselele ukutshaya umbululu batshaye ivokiyoko kodwa sibuye sikhuthaze uhulumende simkhumbuze futhi ngokushesha ukuba izisebenzi kaziphili ngezithembiso.
Manje lina njengenhlanganiso nxa kuyikuthi uhulumende kayenzi lokhu alifuna ukuthi akwenze ukuthi aliphe yona le imali lizathatha nyathelo bani?
Thina njengenhlanganiso Chrissy sikubeka mgceke njalo sihleli sikuthi umhlaka 16 ngomnqamula juqu kithi uhulumende ngehluleka kusinikeza imali esiyifunayo kutsho ukuthi uyabe sevumile ukuba imfundo seyibulele eZimbabwe ngoba kakula mbaliso ozaqhubeka efundisa. Khuluma sinje ababalisi item leli bahambile emaklasini bahambile ezikolo hathi ngoba besiyafundisa besiyathiya besiyakhangela ukuba uhulumende uyagcwalisa yini izithembiso. Akula muntu ongaphila nge-28,000 izala khona umuntu kukhangelelwe ukuthi le muli yakhe 7,150,000 imhlola indlela izisebenze eziphila ngayo. Sibone ngani sesifike ukugcineni Chris ukuthi sibe silalela amanga kube sitshelwa amanga yikubona sesikhiphe umbiko ukuthi sesithokoza sesilungiselele injabulo ukuthi mhlaka 16 uhulumende uyasinikeza imali vele sesaba ukuthi sizwe ukuthi uhulumende angeke asinikeze imali le ngoba kungawonakala kakhulu.
Hello ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yamaticha la eA2s ubekhuluma ecingweni le studio 7 eselubhani. Abahlali bema logichini abalisa iminyela lemabuthweni kobulawayo bathi ukusilela kwamanzi kuleli dolobho kubathwalisa amagabha avuzayo ngoba isambuzi esisodwa kwakufanele sisetshenziswe imdeni emine sisisetshenziswa ngabantu abaningi kakhulu okubangela ukuthi kuqhamuke imikhuhlane. Lokhu kuvezwe inhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights eqhube ukudingisisa ngalolu daba kulezo ndawo. Idolobho lakobulawayo liphakathi kokulwisana lomkhuhlane wesihudo osanda kuqhamuka. Umqondisi wenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights, uMnumzana Khumbulani Maphosa, utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi abahlali balezi ndawo bafuna ukuthi bengavalelwa amanzi njalo kube lengqoqo phakathi kukamunicipala ukuze abaphathise ngamabhawuza nxa amanzi evaliwe.
Besisebenzela elokitshini leminyela, lelokitshini lemabuthweni. Esikutholileyo njengenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights ukuthi izakhamizi zeminyela lemabuthweni zathi kusakhiwa indawo liyana yakhiwa ngendlela yokuthi izindlu ezingu-4 ziyasheya isambuzi esisodwa. Kodwa ngenxa yokuhamba kwesikhathi, okokuqala ngokufa kwama-toilet akhona kwezinye indawo sokuyizindlu ezingu-6 zisheya i-toilet eyodwa. Okwesibili, izindlu lezi ezingu-4 kazilamizi kumbe ngithi izimuli ezingu-4. Uyathola ukuthi indlu eyodwa isihlala imuli ezintathu. Okucina kudala ukuthi izimuli ezingu-12 ezisheya i-toilet eyodwa. Lokhu kuba yinkinga kakhulu ngalesi sikhathi lapho amanzi eshoda ngoba izakhamizi sezixabana ngokusebenziswa kwe-toilet ikakhulu ngokushoda kwamanzi. Kulabanye abalobuchapa, kulabanye abangaziphathiyo abacina besebenzisa kubi la ma-toilet bawangcolisa. Bawachiye engahlanzekanga okudala ukuxabana kwezakhamizi kubangelwa yikho ukwanda kwezimuli ngoba lindawo phela yiyo echiphileyo izindlu zakhona lokuloja kuchiphile yikho abantu abaningi sebehlala kulezo ndawo.
Kuyini elifisa ukuthi ngabe kuyenziwa njengenhlanganiso? Kungabe kufanele ukuthi kwakhiwe kutsha yini?
Ekuqophusaneni kwethu lezakhamizi zeminyela lemabuthweni, kulezinto ezimbalwa abazikhalelayo ukuthi ngabe ziyenzakala. Khona ngokufisa kwabo bafisa ukuthi ngabe imundlu lendlu iba le-toilet yayo. Bathola ukuncediswa ukuze kube khona ama-toilet ngendlu ngendlu, kungabi khona lokho kokwabelana ukushare ama-toilet. Kodwa bayananzelela ukuthi leyo yinto engathatha isikhathi ukuthi ize ifike ekwenzakaleni ukuthi ibe khona. Yikho besithe kwalesi sikhathi kusesasetshenzelwa lapho bakhala ngokuthi ngabe indawo yabo iya exemptwa ku-water shedding ukuthi ingasahanjelwa ngamanzi ukuze benelise ukusebenza. Bathi bona nxa lokho kusehlula ukuthi kwenziwe, ngangcono phela kube khona izibholane ezinenge endaweni yabo, kumbe kube khona amabhawuza abuyahle zinsuku ngensuku ukuze lawo bathola amanzi kakhulu okusebenzisa bethela ezambuzini zabo.
Lo ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa, umqondisi wenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights, obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo ezivela kumaphepha ndaba atshiyeneyo. Iphepha ndaba lobulembu beinternet lezimlife.com lilo daba lokuthi abahlamuki bakwele Mozambique babulele abantu abayisithupha ngokuba quma amakhanda esigabeni seNampula. Iphepha ndaba leHerald lilo daba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa lamuhla uzaphawula ngokusemthethweni umhlangano wabalwa impi yenkululeko eHarare. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani, sanibonani Studio 7, sanibonani. Hayi, nami nje ngidlalele yona Studio 7 njengoba nje ugetsi soluhambile ngapha. Ngithi nami ngiphose embuzwayo. Yebo ye, ngiyezwa abantu bayakhala ngo-Job Sikhala la ukuthi hayi uphoyizeniwe. Ye, akaphoyizeni. Kanti u-lookout kazange waphoyizenwa. Then abantu lapha engibona ngazathi bakhuluma ezinto izanu bantu iyabulala bangupoisona ulookout masuku bamfaka elo kuze nemay drumming law angcolile lami ngangena kiwo kwaba indlela ukuthi into lena yamkhondeni ikhanda waze wafa i-meningitis. So izanu injalo bantu bakithi, if you don't know izanu awazi isilokalisayo sithi izanu nde-Europe. Okunye ke ngikuthoyo ukuthi-ke abantu singakhala sokhe, kodwa into nazi umasisi ukhohlwe ukuthi ubehambe nge-state visit wafika wakhuluma ngezanu. So yiko ndihlala nje labantu ukuthi ake siyekeleni uku-criticize i-South Africa. Ama-borders ethu wonke a-right yini nangoku umasisi usefike uyakhuluma ngama-sanction isekhohlwe ukuthi uhambe nge-state visit. I-state visit is a government and government, we don't talk about a party. So ke nansi-ke mbonga layo i-opposition i-BCP imcriticizile usecretary general wakhona ukhulumile wathi hhayi kukhulunywe umasisi ayisiko okuthunywe ngabantu bakuphi abasebutswana. So umasisi useyibhantshi lebhrubhe lokumnangagwa. So comrades and friends, let's look wide, singakhangeli indawo eyi-one. Let's look wide, thank you.
Linjani ku-Studio 7, linjani lonke izihlobo zami basakazi baka-Studio 7 kanye labalaleli bonke abaka-Studio 7. Mina engikhulumayo ngu-Petros Spanda, ngizalakala seCholocho ngokuhlala lapha eJoburg. Asikule nto encane engihluphayo okakhulu kubafowethu abaka MRP ngoba MRP yini? Eyi, kanenganengi indlela abakhuluma ngayo akaze ngizwe even one day lapha abakhuluma khona kuzwakala ukuthi nangumuntu sekhuluma ngendaba zomba ngazwe or ngendaba yepolitiki okuzwakalayo. Ngaphandle kwamqondisi uma kade ngimlalele namhla echasisa ngendlela yokubotshwa kwabanye babasekeli bakhe, ayingizwile indoda kade bikhuluma kuzwakala ukuthi iyapi njalo ivelaphi njalo uthini kodwa ngalalela nje abasekeli esikhatini esiningi akula even one day esengengezwa ngiyayilandela ngiyazilandela inyuzi zika Studio 7 but akula even one day esengengezwa omunye wabasekeli ekhuluma into ezwakalayo ngaphandle kokuthukana ngaphandle kokukhuluma nje ukuthi umuntu lo ozikhuluma ugcwele ikudlala ngesikhathi sokuthi abantu bezimbabwe bekhuluma ngobunzima ababhekane lawo isihloko sami uma singelokho ukukhuluma sibozithulelana ukuze singayisisi lalelo badla othi iMRP ngokuba ungamane nje ukhulume thina siyabe silalele sithi zwana ukuthi iMRP ikhulume sithi ngathi ukukhuluma nje umuntu oyabe siphuzele kumbe oyabe zidlele inyawo ezakhe njengoba nje egoli lapha kulabo nyawo bathandekayo lesi sikhathi ngesokuthi sithanda ukuthi endlebeni zethu sizwe ivangeli lepolitiki elilesisindo alikho ibandla engizokhuluma ngithi ngisekela lona kodwa ngisola nje ngabafowethu indlela ababeka ngayo izinto hhayi omunye namhlauthi ekhuluma uma kade ngilalele namhla mhlaka 6 uthe i-MRP izobisa imali ethengayo imali elevalu izoyibisa ngayiphi indlela njengoba i-MRP ayikhulumi president ikhuluma ngama MP langama councillors kusho ukuthi labo bantu bazosilethela leyo mali abakhuluma ngayo na ngiyabonga bathendekayo ngithela manje ngikhulume ngakancane ibhekise kubafowethu ngendlela ababeka ngayo izinto hayi mina kalikho ibandla enza ukuthi ngiyalilandela ngaphandle kwendisola yensola izano le MRP le ngiyabonga
selibonani ku studio 7 mina ngile problem sibini ngemthwakazi kakhulu into engikhathaze ngemthwakazi sikhuluma ngokuvota next year then ikhuluma ngokuthi bafuna ukucomilizwe nini because ama-elections esikhuluma ngawo thina kwa next year wena bafuna ukwehlukanisa ilizwe phakathi nini babasitshele ukuthi bona lawo nxa befuna ukuhlukanisa ilizwe bayifuna ukuhlukanisa nini akho isiphomba ukuba tribal for nothing
sanibonani basakazi sanibonani lonke nabalaleli kustudio 7 ngibe ngithi nginensolo encane ngibe ngicela lo baba noma ngujaha obekhuluma kubethi yena abantu bemthakazi bebhema imbanje ekhulumela phezu kwami kuqakathekile ukuthi sihloniphane mina ngisakhamuzi ngumuntu omdala njalo ngubani owalitshela ukuthi imthakazi igcwele abafana mina ngumuntu omdala so bengicela ukuthi sihloniphane njengalokhu istudio 7 isitsho ukuthi singabe ukhuluma inhlamba nokuthukana so wena mase uqala ukungithuka lapha emsakazweni kutsho khona ukuthi usuphambanisa ngicela ukuthi uzame ukukhula ma uzokhuluma unake ukukhuluma kanjani labo bani okunye okuqakathekileyo futhi unanzelele ukuthi awungazi ungazathi phakathi komsakazo mina abantu bemthwakazi babhemisa ngiyakukhuza futhi ngicela ukuthi male message izofika kuwe lapho unanzelele futhi ama steps up ngibonge basakazi ngithi ngikhuze lo xhalileyo engingamazi lo uthi ngibani okhuluma izinto angazazi
kubalaleli bestudio 7 labasakazi bethu labasazi izindaba ezinhle kakhulu ngicela ukuthi ngike ngincedise abantu bonke nje ngingakhethi ukuthi ubani ungwaliphi ibandla ungunyutral ongelabandla into enginanzelele lelo ake sihlonipheni imphefumulo yabantu kuqala sihlonipheni imphefumulo yabantu abayiphefumulelwa nguNkulunkulu ukukhuluma ngomunye umuntu amagama ayesabekayo ngemphathi yezombangazwe ezecine ngena enkingeni yokubulawa usukuzuzeni laphana kawutshawa luvalo yenisubulela umuntu wena ngoba ngokusukela ezandleni zakho amabandla ezombangazwe kasapotwe nje kuhle usapotela yakho likho ulinika izibongo ezinhle ukuthi uzavotela ibandla lami izanu uzazuza lokhu lalokhu 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 uyavotela ibandla lami imthwakazi uyazuza lokhu lalokhu sivotele ukuba nje oyazi uvotele ibandla lami triple C uyazuza lokhu lalokhu lithembisa izithembiso hhayi ukube lithethisa ezeqize liqamba amabali abantu njengami engilebizwe liqanjwa ukuthi undebele ngundebele vele mina kodwa-ke engizazi khona ngaze nithuke muntu mna ngiyaqondisa nje kuphela njengoba kathe singiyaqondisa kulabanye abantu abangani bafunda ukukhuluma bafuna ukufundela ku-studio 7 kuyazila kulunganga kakulunganga komenti ibandla lakho ugumenti bandalako. Angazuzo ili soda, iza anu PFA soda, ele 42, ba isoda bantu, kakuli silo kutalugu isoda. Iza apu ya isoda, MTC tika changira ya isoda. Akula bandeli nye sabu kusoda, katia beli nye linjari nga soda. Nyabu ngangali, ngala makamala wa nyabu ngangakutu.
Sanibonani, ninjani studio, ninjani ku studio 7. Ingela uku Paula, ngalulu daba, olwenzakala ezweni lakithi laseZimbabwe. Ngodaba lolu oluka nangaka ukuthi ubhizi ubopha abantu bakithi baseSindebeleni. Ubhizi ubopha abantu bakithi baseSindebeleni laba beMara. Kahle kahle yena vele into angayifuniyo yithi thina abantu baseSindebeleni. Hayi, lolu daba lolu ngicela mhlambe lungathi abantu beke belubhekisise kahle la lolu daba. Nalabo abasupporta uMnangagwa labo, laba abamsupportayo ukuthi kahle kahle bona babona kuyinto e-right ukuthi abantu ngendlela abahlukunyezwa ngayo abaseSindebeleni. Kungasaba laba baseSindebeleni kuphela. Nabanye laba abe-CCCC. Hayi, umbuso kaMnangagwa ngakwalo ngathi umbuso obusa ngesandla sensizwe, ngathi umbuso obusa ngesandla sensizwe kuba abantu baseSindebeleni bavubona bakunanzelele lo.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ekuqhubekeni kokuthoniswa kukamnumzana Donald Trump ngecala lokutshotshozela mvukela sokudale ekudale le Senate, omunye wabacebisi bakaTrump umnumzana Steve Bannon ukhangelelwe ukuzinikela emapholiseni lamhlanje phezu kodaba lokuchaphaza imali eyabuthelelwa ngabalandeli bakaTrump eyokwakha umduli womngcele weMelika lele Mexico. Lokhu kuthiye uTrump esenkingeni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Tim Moringai.
Ukhetho lika 2024 between uDonald Trump lo mongameli welizwe kungani thiwa kuzahlupha lapha ngoba sesibona ujudge weFlorida ngantho asengenele indaba yangkhona. Bengibala amanye amaphepha ekhuluma esithi wona ujudge lo onike umonga uformer president Trump ireprieve yokuthi adinge umuntu ozakhangela amadocuments athathwayo from his home. He was not supposed to do that. So sizabona ukuthi indaba le izahamba kanjani ngoba sibona futhi iJanuary 6 committee isiqhubeka phambili ngomsebenzi okuinvestigate ukuthi kuhamba njani. So khonapho kungaphuma ngendaba zona lezi ezikaTrump, angiboni mina ngo-2024 ekhona.
Ubona uJoe Biden enganqoba yini kukhetho olulandelayo ikakhulu nxa singathi umnumzana Donald Trump layo uyabencintisa, ubona ngani ngubani ongancintwa phakathi kwabo bobabili?
Ngoba of an indictment or accuser of gross misrepresentation of the office of the president. Ngo-2024 asazi ukuthi kuzahamba njani ngoba sibona abantu bangama-Democrats labo sebekhuluma besithi umongameli uBiden ngathiwa sekhulile kumele la ahlale phansi badinge umuntu wesincane owesifana u-vice president wakhe agijime lalelo laleyo ndaba ukuthi abe ngupresident. So wakathese u-2024 saka China silama midterm elections abuyayo lapha ngo-November. Sizabona ukuthi azahamba kanjani and those will determine ukuthi mbani abe khona 2024. Ngiyabonga.
Hayi, lati siyabonga. Lo ke ngumnumzana Tim Moringai ocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni ekhona pha kwele Melika.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Isikhathi iso esingasavumi ukuba nasiqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso ye ibheju likaZulu ithi uphenyo elwenzileyo esilobela emangweni weMidlands luveze ukuthi abasekeli bamabandla aphikisayo kakhulu abe-CCC bayancitshwa ukudla ukwabelwa abaswelayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama.